Siyabona ukuthi indubo zikaTrump ziqhubekela phambili. Sizwile last week, iviki ephelileyo, amaloya akhe sithi hayi uyahluleka ukuthi athole imali yokuthi abhadale ibheyili le efunekayo efunakala kukhesi yakhe le. And then sezwa yena uTrump engathi ukhontradikta amaloya akhe esithi yena ulayo leyo mali about i-500 million, kodwa akafuni ukuthi ayisebenzise ukubhadala ibheyili le ngoba uthi yena ufuna ukuyisebenzisa kukhampeni. So umthetho ngumthetho, angiboni ukuthi uTrump uyakwazi ukuthi akhethe ukuthi ufuna ukwenzani. Ibheli le ma kuyukuthi iyafunakala, uprosecutor ule teacher James uthi yena vele usethagethe ama-property akhe uTrump, konke kuhlanganisa izimota zakhe, even lendiza mtshina yakhe kunye lama-property akhe ase-New York. So kuze kumele abone iplani yokuthi uyayibhadala. Siyazi ukuthi yena uhlose ukuthi azame ukudileya ama-cases akhe la kuze kufike ukhetho ngo-November, ngoba uyazitshela ukuthi if engawina ukhetho then amacala wonke la njengoba ezo-appointa owakhe u-attorney general amacala akhe wonke la azophela.
Ye, kodwa kuyamnceda yini nxa sisigangela zokhetho lezi njalo kambe kuyaphela kuyagcina ngani nxa sikhangela ke amacala akhe wonke lawo ngamaphitshane kolapho?
Angiboni ukuthi kuyamnceda mina ngoba ama-Republicans amaningi ayiwona amsupportayo kuma-primaries lawa. Mabe kuzwa ngodaba lokuthi uTrump if engatholakala elecala etheswe icala lizomvotela na, abaningi bathi hayi cha, ma kuwukuthi utholakale elecala asiboni ukuthi singamvotela. So I think kuyamphazamisa kakhulu ekuthini aphumelele kukhetho lukaNovemba. Njalo futhi siyabona ukuthi on top of that amacala akhe maningi okusamele ukuthi awahambe. Siyazi ukuthi kulawo macala kukhona amanye lapho azotholakala khona ele cala.
Ye, kona manje siyabona lo umongameli Joseph Biden uqhuba uhlelo lwakhe lokuthi ufuna ukuvimba ukuthi bangabulali kube ngabhidlizi i-Obamacare lokunye okutshiyeneyo. Kuzamnceda yini khonokho xa sisigakele ukuvotelwa?
Kuyamnceda kakhulu ngoba khumbula ukubana ngombuso kaTrump, uTrump uye wazama ukuthi ayibhidlize i-Obamacare khuleka kazange wathola amavoti either ku-House naku-Senate ukuthi ayibhidlize i-Obamacare. So kuyatshengisa ukubana i-Obamacare iyathandwa ngabantu ngoba iyasiza kakhulu especially ama-families esingathi apoor, ngoba bayakwazi ukuthi bathole uncedo ezibhedlela sebesebenzisa yona i-Obamacare. Siyabona futhi olunye udaba uBiden alugijimisa kakhulu ludaba lolu olwe-abortion, ngoba I think uthagethe abantu besimame, ngoba mabe besenza ama-save abantu besimame abaningi bathi abafuni i-government ibe yona ebadicidelayo ma kubuya endabeni ze-abortion, ngoba babona bathi bona imizimba le ngeyabo and yibo kumele bayenze i-choice depending on i-situation zabo ezindlini ukuthi baya-afforda yini ukuthi babe lomunye umntwana or even ukuthi baqale ukuthi bathole ingane. So I think uBiden uyayiphusha leyo ndaba especially kubomame ebakhombisa ukuthi ama-Republicans since bavalisa i-Roe v. Wade ubukuwona umthetho for over 50 years obuprotekta besimame ukuthi babe le choice ma befuna uku-abota, uBiden uyabakhumbuza ngakho konke lokhu. And iy'nhlelo zakho uBiden ziyasiza kakhulu